omunye wabalwa impi yenkululeko owaphatheka kunkulumo zeLancaster House eNgilandi, umkhokheli wezaphu umnumzana Dumiso Dabengwa, uthi isivumelwano lesi senziwa ngoba owayeyinhloko kahulumende eNgilandi ngaleso sikhathi uMargaret Thatcher eze emhlanganweni weCommonwealth eZambia watshengiswa ngowayengumongameli weZambia uKenneth Kaunda ukuba umumo eRhodesia wawungamanga kuhle ngoba ibutho leZipra lase lihanqe eleRhodesia.
Inkulumo zeLancaster House zaba khona ngemva kokubana uThatcher efikile eZambia ezoathenda iCommonwealth Conference eyayikhona. Uthe esefikile wazotshengiswa ngumongameli uKaunda ukuthi umumo eRhodesia kawumanga kuhle. Wamtshengisa ukuthi iRhodesia isikhanqiwe ngamabutho aweZipra ayesebuthene eZambezi elindele ukungena ahlase ngobunengi babo.
Udabengwa uthi ngempela ngompandula uThatcher wawubiza umhlangano kwanxuswa abezaphu abezanu u-Ian Smith lo-Abel Mzorewa okwakhokhelela ekulotshweni kwesivumelwano seLancaster House Agreement.
Bathe bekhangela-ke uThatcher bathi indaba yeRhodesia kayingakhulunywa kukhonferensi yona leyo eyayikhona eLusaka. Yena usezabiza ikhonferensi umnyaka ungapheli. Lakhathesi ngoSeptemba wayibiza iLancaster House Conference. Sanxuswa abezanu labezaphu, kwazonxuswa oSmith ngapha labomzorewa bonke ababekhona ku-internal government eyayisikhona.
Ethi ngesikhathi kusenziwa inkulumo kunenge okwakungavumelwana ngakho okwakukhokhela kuludaba lomhlabathi, abamhlophe bacina bethi kungangcono kubekwe eceleni bazayakhangela ngemva kweminyaka elithumi ngaphansi kwesivumelwano se-willing buyer willing seller.
ILancaster House yaba lobunzima endaweni ezimbili. Okokuqala, kusigaba sezepolitiki kwaba khona ukuphikisana ngokugaba umhlaba, distribution of land. Bacina ama-British sethe njengobana singavumelani ngokuthi into yeland iphathwe njani, cela ukuthi siyibeke eceleni leyo into yeland, lizayikhangela lina banikazi belizwe selithethi lizwe ngemva kweminyaka engu-10. Okwakhathesi sizasebenza on a willing seller willing buyer basis. Lawo makhiwa afuna ukuthi ngisa amaplaza abo uhulumende athenge, lathi sizaqoqa izimali zokuthi sincedisane lohulumende ekuthengeni lo mhlaba.
Uchaze ukuba udaba olwabadanisa ngemva kweLancaster House Agreement ludaba lokuba lunwabu kwebandla lezanu sekuyiwa ekhethweni, njalo izaphu yayingakulindele.
Sesingenile ekhaya kwaba lokhetho, sibuye siyi-Patriotic Front, kodwa kuthe sokubuya ekhethweni abezanu beqa bathi thina siyakuma siyizanu, ikhuba sibe sithi bona bakuma beyizanu Patriotic Front. Inkomo layo wasesithi uma sebethu njalo akulanto esingayenza ukuthi sibafose ukuthi babe khona ku-Patriotic Front. Thina-ke lathi kungcono sime siyi-Patriotic Front zapho. Yikho okwasidanisayo ukuthi amadoda sisebenze sonke sikhuluma ngento yokuhlanganisa inhlanganiso zethu, lamabutho ethu kusukela sixoxa umnyaka wonke kusukela ngo-78 kuze kuyefika ku-79 sesivumelene izinto eziningi.
Wengeze ethi ngemva kweminyaka elithumi yikho okwafika umthetho we-Land Acquisition Act, lo owawuguqulwa kanenginengi okwabangelwa ukuxabana labamhlophe. Uhulumende wacina ethathela amakhiwa amapulazi ngenkani, kwaba lobuchapha.
Land Acquisition Act ithe isifakwa layo yatshintshwa kanenginengi, amakhiwa belokhu beyiphikisa ukuthi imithetho yakhona kayiqondanga, kwaze kwagcinwa sokutshintshwa yona i-constitution isisipha uhulumende amandla okuthi athathe amapulazi amakhiwa ngenkani laba abangafuniyo.
Udabengwa uthi umthetho we-Lancaster House Agreement wawuqondile, kodwa uhulumende waba lichapha, kwaba lobudlwangudlwangu, amanye amakhiwa abulawa, abanye ababhadalwanga imali, bathathelwa amapulazi mahlayana.
yikho phela okuhluphayo ukuthi sokwenziwe konke lokho sokukhanya njalo sokulobugovu njengoba uchilo umongameli yena ngokwakhe uselamaplazi amane kodwa kwakuthiwe umuntu wonke kumele abe leplazi lo hayi yena yedwa lamanye ama ministers amanengi labanye abantu njalo abakhulu abanengi balamaplazi asesedlula i1 sisephula umthetho esasufakela amakhiwa thina sesithi akumelanga ukuthi thina sigatshelwe ukuthi sibe leplazi lodwa kuphela.
Omunye njalo owaphatheka kuLancaster House Agreement emele izaphu ngaphansi kohlangothi lwezomnotho umnumzana Romanyati uthi ezomnotho zathatha isikhathi zisemandleni abamhlophe kwacina kudalwa ugatsha olubona ngokuhlomisa abensundu ngezomnotho.
Into nje engani yaba ilunganga ukuthi kwakuyi into yomdlalo kodwa hayi into yayintshintsheka leyo ngoba mina ngizakhangela ubana kakhulu ukuthi njengobana sase siyitholile ilungelo leli ngoba singakatholi ilungelo lelo kwakunzima ukuthi abantu abansundu baparticipate or bangene kwi-economy kwezomnotho kuwo wonke amasiko kwakunzima.
Ethi uhulumende kaSmith wayesilela kwezemali yakwamanye amazwe njalo lokho kuludubo olubhekane lelizwe manje kodwa okuqakathekileyo ukuthi ilizwe lilungise impahla ezizathengiswa kwamanye amazwe ukuze libe lemali.
Enye into eyayikhona ikubana sathi kuyamelekwe into le kuntshintshwe istructure se-economy le yeZimbabwe ngoba i-economy yeZimbabwe yayile problem eyodwa esayithola kuSmith yayikokuphela isilela i-foreign currency. Ngabona lakhathesi sesingene kulolu dubo futhi sathina ubana kubele intshintshwe istructure yakhona sathi kuyamele kukhuliswa ama-manufacturing industries, that is industrialization, ukubana sikwazi uku-exporta i-manufactured goods.
Wengeze ethi ezomnotho weZimbabwe zaphanjaniswa ukuthi uhulumende wathatha imali yokuthuthukisa ilizwe wayathenga izikhali zokulwisana labantu abangahlomanga ngesikhathi seGugurahundi.
Yaphi ithathe lelo nyawo lwama-social countries kathi ke hayi izaphu yayivele layo noma nje yayisympathetic yayivele ilama-plans ayo or ama-policies uGugurahundi ezomnotho zema ngoba kwasuka ukuthi le mali kwakho infrastructure yayisifinansa ilo konke lokhu ukuthi kwakho izikolo kunika abantwana ama-bursaries ezikolo imali yazange ibe khona enough uma lokho ngoba kwase kufinanswa ilokhu uzayo.
Yeah. Asihlalelani laphana maybe video yami.
Ohlaziya ngezombusazwe umnumzana Qhubani Moyo laye ovumelane lodabengwa ethi udaba lomhlabathi aluphathwanga kahle njalo uhulumende wakholisa wedlulisa amalawulo walibala ukuthi isikhathi sidliwa ngumangoye njalo ingxabano eyaba khona ngemva kwempi yikuthi kwakungabanga lokuvumelana okuqinileyo kuLancaster House Agreement.
Yikho phela okuhluphayo ukuthi sokwenziwe konke lokho sokukhanya njalo sokulobugovu njengoba uchilo umongameli yena ngokwakhe uselamaplazi amane kodwa kwakuthiwe umuntu wonke kumele abe leplazi lo hayi yena yedwa lamanye ama ministers amanengi labanye abantu njalo abakhulu abanengi balamaplazi asesedlula i1 sisephula umthetho esasufakela amakhiwa thina sesithi akumelanga ukuthi thina sigatshelwe ukuthi sibe leplazi lodwa kuphela.
Olwela amalungelo oluntu eligqwetha njalo engumsekeli webandla le-People's Democratic Party uPhulu Kucaca yena uthi iLancaster House Agreement yayimumethe amalungelo oluntu.
Now i-constitution, iLancaster House Constitution yayile Bill of Rights, so amalungelo yayilawo ngoba siyakwazi ukuthi ngaphansi kukaSmith kwakungena amalungelo. So ayeqakathekile kwakulama esithi ngama-social, ama-civil and political rights. Right to vote, one man, one vote, right to freedom of movement, ungahamba lapho ofuna khona, ungajoyini i-political party oyifunayo, ungajoyini i-labor movement, ungakhuluma santando, uthole i-information oyifunayo, hlangana labantu ofuna ukuhlangana labo, yiwo amalungelo ayekhona.
ethi kodwa ayephinde athathelwe abantu ethi la ngesikhathi segugurawundi abantu babebotshwa mahlayana kungalandelwa isisekelo sombuso ethi kufika u-2013 isisekelo sombuso sasesilezigamba eziningi. Phakathi kwabantu bonke abakhuluma nge-Lancaster House Agreement bayavuma ukuthi yayilungile kodwa uhulumende wehluleka ukusebenzisa amandla ayelawo wagcina ephatha abantu ngocuku osokubangele ukuba lezomnotho zelizwe zibhazalale ngesisu. UZulu ingeze ethi lesisekelo sombuso esitsha uhulumende useqalile ukusiphatha buchapha njenge-Lancaster House Agreement ngoba imithetho isibunjwa kungakhanyelwa ikusasa kodwa ukuhlomisa ibandla elibusayo liphatha uZulu ngocuku lamalungelo oluntu esephulwa okudlula ngesikhathi kusabusa abamhlophe noma nje labo babelocuku kodwa abantu babephila ngcono uma kuqathaniswa lamanje. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingunompumelelo moyo.